Umanyano United Nations uthi isimo sendlala siza kuba sibi ngamandla emazweni athiyeneyo agoqela eZimbabwe, Zambia, Malawi leMozambique kusukela linyanga kusiyafika umfufu lonyaka. Inhlanganiso zalumanyano ezivalisa eWorld Food Program leFood and Agriculture zethule ugwalo namhla zixwayisa ukuthi amazwe la kumele aphathiswe ngokudla okuphuthumayo ndawonye lamanye afana lesihlenge seGaza esisePalestine, Haiti, Mali kanye leSouth Sudan. Olunye njalo ugwalo olwethulwe United Nations luthi abantu abayizigidi ezingamashumi amathathu 30 million ezansi ye-Afrika okugoqela eleZimbabwe babhekane lendlala emangalisayo. Ngokunjalo luthe kumele baphathiswe ngokudla ngesiphangiphangi. Inkokheli yamazwe asezansi ye-Afrika la ithi idinga imali engange US$5.5 billion yokulwisana lendlala. EZimbabwe kulabantu abayizigidi eziyisithiyagalolunye 9 million abahlaselwe indlala, njalo uhulumende uthi kudingakala imali engange $3.5 billion yokubakhusela. Untungameli Nkomo, Studio 7, uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso ye-National Consumer Rights Association, umnumzana Efidlela Ncube, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Yebo, liqiniso elikhulu kakhulu ukuthi indlala izaqina enyangeni ezilandelayo kusiya phambili. Isimo sibi, isivuno azange satholakala ngendlela efaneleyo ngenxa yesomiso esibuya le-El Nino. Lokuthi nje vele ukudla kakusekho okugcinwayo nxa uqathanisa lasemuva ngale kuseseleziphala ezinkulu zokudla ezikahulumende. Ngakho-ke isimo sizaba sibi kakhulu, abantu bazalamba kakhulu, bazadinga-ke ngokunjalo uncedo olukhulu oluvela kuhulumende labo bonke abangenelisa ukuthi baphe uncedo lolo.
Uhulumende weZimbabwe uthi kudingakala i-$3.3 billion yokulwisana lendlala. Ubona itholakala yini leyo mali?
Angiboni ukuthi ingatholakala i-$3 billion, iyimali eningi kakhulu xa uqathanisa abantu abaqanjwayo ukuthi ngabadinga ukudla eMalawi laseZambia. Ubona bebaningi okwedlula labo abaseZimbabwe. Kodwa ubusubona imali abayidingayo yoncedo incane kuleyeZimbabwe. Lokho-ke kungokumangalisayo ukuthi kanti kuhamba njani. Ngakho-ke ngicabanga ukuthi lanxa idingeka imali isengangafiki kuleyo abantu beZimbabwe, uhulumende weZimbabwe ayikhalelayo, kuzatholakala enye ethize ezasiza. Yebo, njengalokhu umhlaba uhlala usiza, kodwa hayi yonke ekhalelwayo. Esesikukhalela ukuthi yona le ezabe itholakele izaphathwa ngendlela ezakwenza ukuthi bonke abantu babe lokudla, kungakhathalekile ukuthi basekela liphi iqembu, bangaphi komkhono welizwe, kuyo yonke indawo babe lokudla baphile kuze kufike isivuno esiqondileyo.
Emadolobheni isimo sendlala ungathi simi njani?
Isimo edolobheni sibi njengasekhaya. Indawo eziningi abalakudla abantu, indawo eziningi abantu baphakathi kosizi njengalokho emakhaya bephakathi kosizi. Lokho kubangwa ukuthi kasisekho esimeni sakudala lapho kwakulama-factory khona, abantu bevukela khona besiyasebenza bathole imali bazithengele ukudla njengalokhu babesenza kudala. Sekutshintshile namhlanje isimo sesitsho ukuthi abantu balime, kanti abaningi bayema kakhulu ekuthini kutholakala ukudla emakhaya. Nxa kungekho ukudla emakhaya akukho edolobheni. Abantu bathwele nzima, ubuyanga bandile edolobheni njengasemakhaya. Ukuswelakala kokudla kuyafana emakhaya lasedolobheni. Kungaba lomehluko lapha lalaphana, kodwa edolobheni njengasemakhaya bayadinga ukuthi basizwe ngokudla ngohulumende lenhlanganiso ezizimeleyo.
Lo-ke ngumnumzana Efidlela Ncube, isiphathamandla senhlanganiso emela abathengi e-National Consumer Rights Association. Ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.